Ekhuluma emhlanganweni wemfundiso wabasakhulayo abakumabhizimusi lalabo abafisa ukusungula awabo owenzelwe eHarare namhlanje, umnumzana Leslie Makwembere, esinye senkokheli yenhlanganiso eHozi Innovator, uchasisa kabanzi ngenhloso yalimhlangano yemfundiso.
What is inside this event is an entrepreneurship training for young people.
Thina sifisa ukufundisa abasakhulayo ukuthi bangawuhambisa njani uma beqhuba ezamabhizimusi, njalo abenelisa ukungena kumfundiso zethu yilabo abaleminyaka engu-18 kusiyafika ku-35. Siqale lapha eHarare kodwa sizakuya koBulawayo, siye eGweru kanye laseMtare. Leli lithuba lokuthi bonke abasakhulayo abangathanda ukungena kwezamabhizimusi bebuye bezothola ulwazi.
Omunye wabasakhulayo uTsitsi Mashabave ohlala eHarare uthi kunzima ukusungula ibhizimusi eZimbabwe.
Ukuqala ibhizimusi lapha eZimbabwe technically is there are a lot of business ventures you can go into, but just running the business yikho kufuna ama skills amaningi. The main thing engahlupha ukuthi uvule ibhizinisi yikuthi uyabufuna i-financial support.
Umhleli Ncube isakhamuzi sakoBulawayo uthi abatsha balakho ukusungula amabhizimusi bengadonsa ndawonye.
Ngoba isimo esiphila kiso kunzima ukusebenza wedwa, ukudonsa wedwa. So nxa singahlanganisa imiqondo sitshintshane lolwazi, ilezi ndlela ezingasibonisa ukuthi mhlawumbe nxa singabamba nasisebenze sonke singakwazi ukuthi sizincedise ngokwemali, ngokwamaqhinga, kukanye lokufinyelela kwabaphatha izintambo emahhovisini kuhulumende ukuthi basincedise ngalokho abalakho ukwenza ukuthi i-community zethu zazosiqhubekele phambili.
Ukufundiswa ngezamabhizimusi okwenziwe namuhla bekusekelwa nguhulumende weMelika, inhlanganiso yase-Eswatini, e-Ejufree, le-college ele-Iowa University yaseMelika. Omunye walabo abasebenza kuhlangothi lokudlelana lozulu esigodlweni sommeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Rebecca Archer Nepa, uthi usekelo lwabo lokutholisa amathuba kwabasakhulayo bakuleli luzaqhubekela phambili.
We are a big fan of Zimbabwean youth who are incredibly resilient.
Njengelizwe leMelika, liyasijabulisa ukubona abatsha abalamadlabuzane okusungula amabhizinisi angaphathisa bona lezi ndawo abavela kizo. Yikho nje sibasekela. Lokhu kuhle njalo ngoba kwenzakala emadolobheni nasemaphandleni. Kuqakathekile ukuthi imfundiso enjengaleyi iqhubekele phambili ukwenzela ukuthi siphakamise abasakhulayo.
Ocubungula indaba zomnotho ekunhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efi Ncube, uthi isimo esiselizweni yiso esivimba abatsha ukuthi besungule amabhizimusi eZimbabwe.
Gabalayo leyo mali abangaqala ngayo amabhizinisi. Okwesibili, kuyadingeka ukuthi nxa ngabe engelayo imali abe lalokho angakubambisa ukuze ayethole imali ebhenki. Abalazo lezo zinto abangazibambisa. Bese sisuka futhi kukhona lokho, sikhangele isimo esikhona, abaningi bakhona kabalalo ulwazi lokuphatha lawo mabhizinisi lokuwabamba ngendlela efaneleyo. Okokugcina yikuthi isimo lapho ilizwe likhona namhlanje kalivumeli amabhizinisi kalula, ikakhulu aqalwa ngabatsha.
AbeHozi Innovator babike ukuba uhlelo lwabo lolu lwemihlangano yemfundiso alusoze lwaphelela eHarare kuphela, kodwa luzaqhutshwa kwezinye indawo zelizwe ezigoqela koBulawayo, Gweru, Mutare lezinye kanye laseBulenjini. Bakhona abasakhulayo abalamabhizimusi asachathukayo abathi loba umnotho welizwe ulwisa amaqhinga abo, bazazama ngazo zonke indlela ukuthi imizamo yabo ingachabalali besebenzisa ubungcitshi lezimali abazitholiswa zinhlanganiso ezisebenza zibambisana lesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.